Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuMbimbitho 2021 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje, osanda kuphepha kumkhuhlane wa COVID-19 lemuli yakhe eZimbabwe ukuthi bakhathazeka kakhulu besenda kutapha igciwane le-coronavirus.
Kwasethusa kakhulu ngoba besihlezi singabantu ababona bezinakekele kakhulu abazama ukuthi bavikele ukuthi kungafiki.
Abanye abongi bathi abalithembi iJackson le-Sinopharm loba kwahlatshwa umsekeli kamongameli. Abakhubezekileyo bathwele nzima kweleZimbabwe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ukudediswa kwe-lockdown lokhu akuyenzi mehluko kangako ngoba ungazi ube lesifiso sokuthi uhambe ucabanga ukuthi ibhasi izayigada njani.
Kulungiselelwa ukufihlwa kwenkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini.
Besivele ngoJanuwari kufanele siye sibone isilo sixoxe izinto ezithile kwavala iCovid.
Sazithulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Umnumzana Zifiso Masiye umkakhe lo mntwana abasanda kuphepha kumkhuhlane we-COVID-19 uthi bethuka kakhulu besanda kutholakala bele coronavirus nyakenye. UMasiye uthi bahlala nzima endlini yabo kubulawayo lapho babesebephila khona ngokufonelana njengoba kwakungamelanga babonane. Ake sizwe uMasiye ekhuluma ngomkhuhlane lo osubulele abantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye emhlabeni wonke jikelele.
Umkhuhlane wobhubhane lwe-COVID-19 sesike sadlula kiwo. Usihlasele ngathi kusukela mhla ka-16 December 2020 emulini. Wahlasela unkosikazi, wahlasela untombazana wami wokugcina, wahlasela kanye lami. Sathestwa satholakala ukuthi sile gciwane le-COVID-19. Kwasethusa kakhulu ngoba besihlezi singabantu ababona bezinakekele kakhulu abazama ukuthi bavikele ukuthi kungafiki ngekhaya, kodwa satholakala silakho. Sapapatheka sazama-ke lathi ukuthi senze indlela zonke ezenziwa ngabanye ezitshona zi-announce kuma-radio lakuma-TV esizitshela langama lezingcwethi ezezempilakahle ukuthi senze njani nxa sesifike kulelo banga.
Kubona ngani umkhuhlane lo baba Masiye, la uthola njani?
Khona kunzima ukuthi wazi ukuthi kahle umkhuhlane ngokudobhela phana, kodwa ngokwami ukucabanga kule ndawo ezithile engafika kizo ezazibuthene abantu ngomsebenzi nokunakanela ukuthi engxenye kwamanye ama-meetings anjengalawo ngingabe ngawudobhi umkhuhlane, kodwa kwangiqala nje njengophepha nganakana ukuthi le flu ngiyake ngibe le flu njengomuntu wonke. Kwahlala isikhathi ngizwa sengingena luqhuqho olukhulu. Emva kwensuku ezithile esenzame ukuthi ngisinathe amaphilisi eflu engijali kwanatha, yabona umkhuhlane kawehli. Kwaya ngizwa sengiphela amandla, umsebenzi enjalo ukuthi ngiwenze olulu. Kusukuma nje nxa ngihlezi phansi, ngisukuma esitulweni safika emnyango, ngizwa sengiginqile. Hlala ngizwa sengibenyongo enzima, ukudla kungasazwakali nxa ngikudla. Kwathi usayachayela ngalesi-5 ngathi kunkosikazi hhayi lokhu angiboni ukuthi kungaba yiflu esiyijayeleyo, kungathinisiwe udokotela ngiyethesta. Bona bobabili babengazange babike anything enjengale engangiyizwa mina. Kwakungani nje yimi ni le flu, kodwa ithe isingani yabhebhetheka iflu yakhona ngathi no asifike udokotela.
Lahlala njani endlini selibanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19?
Sitheze sikuba nje umkhuhlane sasifane ngendlini. Sesuba nje umkhuhlane sobathathu. Sacela abantwana bonke ukuthi bayethesta. Kwabanjwa oyedwa, abanye ngenhlanhla abazange bawubaba umkhuhlane. So sahle sihlukaniselana indlu abanye bahlala nganeno abanye bahlala nganeno sangahlanganisi impilo yethu sangahlanganisi impahla zethu sangahlanganisi izinto esizisebenzisayo ukudla ukupheka ukunatha and so forth salandela njengoba nisitsho imilayezo naleyo yokuquarantina saphila in isolation for insuku ezilitshumi lane 14 days babesiphekela besithandazela besidingela imithi sehlukene kodwa sibingelelana ngamafoni.
Lalisekelana njani ligula?
Sancedwa imithi sayithola emadokoteleni, imithi yesilungu, sancedwa la imithi yesintu esasiyiphathelwa ngabantu. Okukhulu esakunanzelelayo ukuthi mawusugula into ethusayo njengaleyo uthando lwabantu luyanda, babuya abantu babesinina bese saba ukusondela bengabengangeni legedini kodwa besiza omunye akutshele ekuthumela ngemqhafazi ukuthi ngize lama orange ngize lomhlonyane ngize lamafruits athile ngize lento eziningi-ningi ezehlukeneyo esasizidinga bafike bazotshiya egedini kumbe bafonele abantwana laba abanye abangaguliwa kabazothatha sasilosekelo olukhulu olusuka emabandleni esisonta kiwo sasilosekelo olukhulu kakhulu olusuka emulini imuli yethu imuli ebanzi yangithi imuli kankosikazi usekelo olukhulu njalo sasiluthola kuwomakhelwane ababezwayo babekwazi ukuthi laphana sokulohlupho salo losekelo njalo thina ngokwethu emulini ngoba buthathu bethu sasesigula so sithi nxa ulele nxa uvuka ufice omunye wakho ulele kumbe bapheme kodwa kanathanga amaphilisi kumbe kunjani sasikhuthazana kakhulu sithandaza kakhulu so ngingathi kwaqakatheka kakhulu ukuthi sithole usekelo emulini lomphakathi wonke nje.
Umnumzana Zifiso Masiye isizalwane sakwaleZimbabwe sixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo abasebenza kwezempilakahle bathi kumele uhulumende afundise abantu ngokugcweleyo ngejackson ye-sinopharm eyokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane i-36,359 sebehlatshwe ijekiseni ye-Sinopharm selokhu kwaqala ihlandla lakuqala lokujova abongi, odokotela labanye okuthiwa ngesilungu ngama-frontline workers. Kodwa baningi abalokhu besithi kumele uhulumende afundise uzulu ngokuqakatheka lokusebenza kwejekiseni le. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-United Bulawayo Hospital, uthi ezinye izisebenzi zempilakahle lokhu ziyithandabuza ijekiseni ye-Sinopharm.
Even kathesi i-government ayingayenzi izinto zokuthi ifundisa abantu ukuthi i-vaccine leyi iyasebenza njani, iyabanjelani emzimbeni, ukumbe iyanceda yini kakhulu. Abantu bayahlatshwa kodwa abalutshwana. Sizobona kumbe inamba izokhwela lokuhamba kwesikhathi abantu bawona abanye bahlabiweyo ukuthi bayaphila kuhle yini.
Baningi abongi abalombono ofana lokamajongosi. Kodwa udokotela Rogers Magigo, omunye wabahlaba ejekiseni ye-Sinopharm, uthi kakaze ahlangane lomuntu othi ulezinyalo zejekiseni ye-Sinopharm.
Kulabo esenhlangane lalelabo abahlatshiwe njengami ngihlanganele loyedwa njengabe liproblem kumbe wa-reactayo okungafanelanga ku-Sinopharm vaccine. Ngiyakhuthaza wonke umuntu ukuthi asihlatsheni sivaccinate.
Umnumzana Thamsanqa Nyathi, isakhamuzi sakubulawayo, uyaluncoma uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-Sinopharm.
I-program ye-vaccination yi-program enhle kakhulu njalo siyafisa ukuthi ngabe kuyatholakala ama-resources abantu bonke bethole ukuthi bevaccinate ukuze i-economy ibuyele esimeni sayo.
Idolobho lakobulawayo labelwa amajekiseni azinkulungwane ezilitshumi lantathu lamakhulu amabili i-13,200 akhangelelwe ukuba ahlatshwe abantu abazinkulungwane eziyisithupha lamakhulu ayisithupha i-16 6600 kugqitshwa iviki ephelileyo bese kuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane ezine kukhangelele ukuba ilizwe leZimbabwe lizathola amanye amajekiseni afanayo eliwanikwe ngeleChina kusenjalo ziyavulwa izikolo kusasa abanye abazali bekhala ngokuvikela abantwana lababalisi kumkhuhlane weCOVID-19 omunye wabakhalayo ngalokhu unkosikazi Karen Mlojwa
mina ngibona ngani abafundi kanye lababalisi abavikelekanga kumkhuhlane lowo owe COVID-19 because ababalisi khathesi bahamba bona bengazange bake bathole ivaccine okuthi mhlawumbe ngabe bona bebephiwe labo ithuba bakhangelwa njengesebenzi ezigqathekileyo bavaccinethwa izikolo zingakaze zivulwe and nxa sikhangela labafundi labo indaba yokugqoka amamaski leyi lokhu bengakaze bayijayele indaba yokugeza izandla kokuphela okwakathesi nje okungabe kungcono ukuthi amanani amakhesi amatsha yiwo aphansi kuphela kodwa ingozi yabafundi lababalisi yokuthi babambe igcikwane le-coronavirus ngiyibona mina ilokhu inkulu kakhulu
abantwana abakhangelelwe ukuya ezikolo kusasa ngabaloba yimihloliso echiyeneyo abanye abakuzigaba ezichiyeneyo bazalandela ngeviki ezayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile masuku.
Abakhubezekileyo bathi ukuyekethisa nguhulumende kweziqondiso zohlelo lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 akubasizi ngoba bathwele nzima kweleZimbabwe. Umavisi Gama usethulela lolu daba.
Bathi kunzima ukuziphilisa ngoba kabenelisi ukugada amabhasi ezubuko ukuze bayethenga impahla echiyeneyo bayithengise emgwaqweni. Bathi imichova ekhona ibiza imali eningi okokuthi abanye babo sebephelelwe izindlela zokuziphilisa. Omunye wababhekane lenhlupho lezi ngunkosazana Sinikiwe Ndebele.
Ekuyigadeni lekuyiyehleni lalapho kuyehlelwa khona kwebe kukhatshana lalapho umuntu abe siyakhona. Ukudediswa kwe-lockdown lokhu akuyenzi mehluko kangako ngoba ungazube lesifiso sokuthi uhambe uyacabanga ukuthi ibhasi nizayigada njani ngiyehle ngiyehlele khathana nanxa sengifunga ukubuyela endlini ucabanga kaningi sibili ukuthi ngcono ngiyekele phela lokuhambahamba kwakhona.
Unkosazana Ndebele uthi baphakathi kwelitshe lembokodo
lokuthi ukwanise ukuthenga kunzima ngoba kuzamele uthwale uhambe uma ngomuntu susiyagada kuba yi-challenge futhi ukuthi ngapho uyasindwa ngapha kumele uhambe uma ngomude so ugcina ukubona kungcono ukuthi ucele kwabanye abakwanisayo of which ugcina ungumuntu uzibona ukuthi sungumthwalo kakhulu.
Unkosazana Tariro Gurure omunye njalo wabakhubazekileyo uthi sebephila njengentandane.
Nanzelela kakhulu ukuthi abantu abagogekileyo baphila ngesingathi ngesingisi i-informal trading and lapho unanzelela ukuthi imali yangkhona singayithi also ngesikhiwa hand to mouth kodwa khona kwana ukuthi babe khona besenza into ebambekayo kwaba nzima sokuvaliwe usingayisayenelisi lokuthi uhambe.
Unkosazana Gurure uthi kabatholi imali kuhulumende okwakumele bayiniwe ngesikhathi bephansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Imali le icine ukubuya ngo-December sokusho ukuthi lokhe singene ku-lockdown from January, February khathesi sesiku-March phakathi kwenyanga ka-March kula mali esike yabuya. Ngendlela yami mina engingakutsho ukuthi besiphonga uphila ngomusa kaNkulunkulu. Khona koko kuncane bese kuzuza, lokhona ukuthi umsika nje uyabukhona eduze selingathengisa kube yikho but ubhubhane COVID-19 ubuye wafaka nje izinto zonke zahlala phansi. Kodwa engingakutsho kodwa kukhulumende ukuthi kakhanyele uZulu, kakhanyele abantu abalokuguga, abanike okufanekelileyo esingathi ngama safety nets.
Embikweni wakhe awethulele uZulu kunanzwa usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazane. Umphathintambo kahulumende wezabesifazane lokuthuthukiswa kwamabhizimusi amancinyane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uhulumende usele ukunakeka izizalwane zakhe ikakhulu.
Esingakwenza ngalesi sikhathi sokunzima yokunakekelana sikhuthazana kanye lokujabulela lokho esesithe sadlula kikho.
What we have accomplished as a people.
Uhlangothi lwezempila kahle eZimbabwe luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 36,471 sebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele COVID-19 kwabhubha bedlula inkulungwane lengxenye 1,501 izolo kubhubhe abahlanu kwathi abafika phose amachumi amahlanu 48 batholakale belegciwane le-coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umnumzana Mangosuthu Buthelezi ophethe isigodlo senkosi uthi inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini olensukwana etshonile uzafihlwa ngolwesithathu kulandelwa amasiko endlu yesikhosini. UButhelezi wethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eyeTwitter uthi abesilisa abakhethwe indlu yesikhosini bazatshala uZwelithini. Uthi kuzakwenziwa isikhumbuzo sikaZwelithini ngolwesine esigodlweni senkosi. Ubulelani lophengula wakhethwa ngumdeni wakokhomalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele uthi amaZulu amaNdebele lomhlaba wonke jikelele balahlekelwe yindoda ebelesithunzi lolwazi olujulileyo ngamasiko esintu. Isikhulumeli sakhe umnumzana Bonman Khumalo uthi bayakhala abantu ngokutshona kwenkosi uZwelithini.
Bathi abadala kulahlambeleko ngabufelwa. Abantu abaningi bavama ukuthi hey umzilikazi wathina inkomo zakwaZulu, hey umzilikazi lo lelembe ulembe kushaka bekukhuluma izinto. Yebo, abantu banye kuyafika ukuthi bangezwani ngento ezincane ezithile kodwa kwedlule ngoba awukho umuzwa ongela kukhuluma. Yikho ke abantu abaningi bacabanga ukuthi thina abakamzilikazi noZulu siyizitha, akukho lokho. Yikho ke hayi siqoqisana labo kuzadlula lokho kungena ongenayo sizabambana futhi ngezandla siye phambili. Ngoba ukusebenzisana yikho kuzasinqobisa njengezizwe.
Umnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lophengula sisixoxela eSejohannesburg kweSouth Africa. Singakangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsakazi weSouth African Broadcasting Corporation ubika ukuthi uMenzi Ngubane, umlingisi obeyaziwa ngegama elithi Sibusiso Dlomo lamanye kasekho. I-SABC ithi uNgubane wayelingisa kuGeneral Sins Yizo Yizo, Ashes to Ashes, Gold Diggers Lahuhest, ubehlutshwa umkhuhlane wezinso. UMongameli Joseph Biden uthi uhlangothi lukahulumende olubona ngendaba zekhaya solusebenzisa ugatsha lwe-Federal Emergency Management Agency ukuthi kukhangelwe abantu abangena elizweni leMelika besebenzisa umngcele weMexico leMelika. Abantu abaningi bazama ukungena kuleMelika kuleyo ndawo kulandela ukusuka kwangumongameli esikhundleni uMnumzana Donald Trump. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngokutshona kwenkosi yamaZulu uZwelithini. Oqala esixoxelaye inkokheli yomdabuko uFelix Nhlahla Mangwendi Weni.
Indaba zonke zifika esikhathini ngathi asilunganga, ngathi asihambi kahle. Njoba kade lisazi kade ngilapha nje kwamangisini England kuzaba nzima ukuthi ngiphakame babadube. Izimithi lezi azikapheli, ukuhlatshwa konke lokhu akwapheli, lokuhamba ngapha benza kube ngathi kunzima kakhulu ukuphakama ama-quarantine lezinto zonke.
Ukutshona kwenkosi lapha kutshoni nxa sikhangela isizwe samaNdebele njalo lokuthi kube le nkosi yesizwe sikamthokazi.
Hayi, akumisi lutho ukukhothama kwesilo indiba yethu ngale kwelakithi komthwakazi iyaqhubeka baba, ngoba umsebenzi uphambi kwethu. Inkosi inkosi ngabantu, abantu sebebonile umbuso okhona, bananzelela umbuso okhona, babona amaphutha, babona izinto zonke ezingahambanga kahle. Yikho ke sesikhangela emuva ukuthi pho singabamba ngapi, sisukume ngapi. Okomdabuko lokho kukhona, asoze kucitshe, kuyahamba phambilini. Lakho thina makhosi siyahambelana kakhulu, siyabonisana kakhulu ukuthi mhlawumbe singayibamba njani le indaba la le indaba. Iyaqhubeka baba Dube, ngoba lakho ezombangazo bayadinga ukuqondiswa lapha lalapha phela into leyi bayiwele nje kodwa thina ngapha abakhokheli bomdabuko ngeyethu indaba iphakathi kwethu igeleza phakathi kwethu sayazi mathupha yikho ke ukukhothama kwesilo akumisi lutho kwelakithi komthwakazi
siphinde saxoxa ngodaba lolu lenduna uMathema
kuzaba lohlutshanyana mbijana ngoba izinto ezinje ziyabe zifuna ukuthi zifunde kwabanye abantu ikakhulu njengoba thina ngapha uyawunanzelela ukuthi okwinto lokunxa kungani ukuthi thina sifuqithi kube lobukhosi abanye abantu babone ngani into ye-political party kade hhayi into ezimbili ezitshiyeneyo umambo kwathi ubekiwe encediswa nguhulumende kwaba into enhle sibile yafakwayo khona ngale nguye uhulumende wathi hhayi usemfakile yinje lami nje ngomunye wenxusiwe kodwa ngisahambanga lapho ngangiswe khona ngathi hhayi kangiyi ngoba kwakithi babekwalile nganyame siyadingani siyakhwezenye into yabantu abanye be-ami ihlezi ingananzelelwa ukuthi khona phakathi kwelizwe
hhayi ke abadala bathi okungapheliyo kuyahlola silethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo besixoxa namhlanje le nkokeli yomdabuko uFelix Dlamango endiweni le nduna uMathema soke isikhathi sohlelo lokholo lwesikristu silontukamelikomo
ngiyalamukela kohlelo fuselela umoya igama nguNtungamelinkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla usiphatheleni mfundisi
sesibuya sihlangana njalo hlozi nkosi ezithandekileyo kulo hlelo lokuvuselela umoya ngoba imoya yethu izikhathi eziningi iswela ukuvuselelwa ngey'nkinga lobunzima esihlangana zabo lapha emhlabeni namhlanje ke ilizwi lethu sizaqhubeka sikhangela inkosi uDavida kumahubo 121 sisukele evesini lika-5 sisiya kuma ku-8 kufundeka kanye uJehova ungumlondi wakho uJehova umthunzi wakho ngasesandleni sakho sokunene ilanga likukushaya emini nenyanga ebusuku uJehova uyakukulondoloza ebubini bonke uyakulonda umphefumulo wakho uJehova uyakulondoloza ukuphuma kwakho nokungena kwakho kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade ziyihlozi inkosi ezithandekileyo sakhuluma izihlabelelo kumbe amahubola ngayinkosi uDavida esebonile ukubana kazi ayikho into eyayingamsiza ngaphandle kokuthi ukholo lwakhe lube uJehova mdali wezulu nomhlaba uyatsho ke lapha uDavida uthe ebantwini abaningi uverse 5 uJehova umlondi wakho katshongwe ukuthi umuntu osilondolozayo ngumzali wethu abangane bethu nabantwa bethu zinkokheli zethu ngabafundisi bethu ngamabhishophu ethu uthi uJehova nguye ongumlondi wethu kodwa ke sikhumbule njalo ukuthi uJehova uyasilondoloza lanxa kwesinye isikhathi thina sasisuke simbalekele baningi abantu asebethatha impilo zabo bazibeke ezandleni zabanye abantu kakukubike lokho nxa uthola uncedo kuleyo ndawo kodwa ke ukhumbule ngaphezu kwakho konke ukuthi ongumlondi londi wakho nguJehova ngoba nalabonabo abangabe bekuncedisa bekuphathisa ekuhluphekeni kwakho bagcina bengaphansi kwesandla sikaJehova kuhle ukunceda abahluphekileyo kuhle ukusebenzelana ndawonye ukuphathisa abantu bakithi lemindeni yethu kodwa ngaphezu kwakho konke uJehova nguye ongumlondi omkhulu ongumlondolozi omkhulu singazi sakulibala lokho abantu babakhohlwe balibale bone baze bakhonzele abanye abantu amagama abanye abantu asuke emlonyeni yabanye abantu sebeyibo abakhonzwayo kanti-ke umlondolozi omkhulu nguJehova ongumthunzi wakho ngasesandleni sakho sokunene uthi uDavida ilanga likushaya emini nenyanga ebusuku lokho kutsho ukuthi uNkulunkulu uyakulondoloza ukwedlula abantu ngoba abanye abantu emini bangatshiswa ilanga bayakhathala bakhohlwe ngawe bazikhumbulile bona bodwa lalabo odinga usizo lwakho bubo babe bengasekho mhlambe babe sebelele mhlawumbe babe bekude nawe kodwa uNkulunkulu ngakholwa uthembe kuye uphansi kwakho ngazo zonke izikhathi ngobana sizwile emuva le uNkulunkulu kalali kozeli kavuma ukubana unyawo lwakhe luthelele aze ngatho ngenye imini ngathi abafana bathi nxa bekhuluma labo intanga entsha bathi kule nto thiwa yi-24/7 xa uNkulunkulu esithi ilanga soze likushaye emini ngisho le nyanga ebusuku kutsho ukuthi zonke izitha zasemini uza kuphephisa kuzo lezitheni zasebusuku sokukhanya inyanga uNkulunkulu uza kuphephisa asithatheni leli lizwi kuthi ngaphezu kwakho konke uJehova nguye umlondolozi wethu asikhulekeni baba thixo ingcwele sizileta esandleni sakho usilondoloze sikela manje uzobona phakathi amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
siyabonga kakhulu Jahelidala untungameli Nkomo Soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama ngumayigobe namhla kuhlelo sixoxa lo Fortune Mswati osakhulayo okumsebenzi wezokulima umswati ulohlelo lokusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthuthukisa umsebenzi wakhe Mswati ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okunengi ngohlelo lwakho
Recently ngenze umshina opompa amanzi aye irrigation awuthelela ku irrigation setup usebenzisa I biomass waste as if you will awusasebenzisi I petrol just like amapump amaningi asebenza kuma irrigation setups ususebenzisa I biomass njenge fuel so meaning ukuthi ngomshina lo ni operator for free angisabhadali any cent ukuthenga ipetrol or ukudependa on amagetsi
awuchasisele abalaleli ukuthi uhlelo lolu luyakusiza njani njengomlimi
as I said before kwakule nto ezinjengabo load shedding le problem yona le eyokuthi ngamproducer i-biomass waste a lot of it and I realize with just disposing of it I lose a lot of energy nxa kulama-load shedding wona la ama-fuels are expensive to run udependa on ama-fuels ama-liquid fuels anjengabo petrol and diesel so if I develop a system that operates on e-waste that I generate to do ama operations that I want for irrigation setup I think kungaba into enhle for productivity now uhlelo lolu luyangisiza just because I do ama operations awe ngadini wona lawa free of charge $0 totally per kilowatt because I just use the waste engiyiproducerayo mina ukuthi ngenze ama operations and produce more angidepend on ama gates angidepend on ama fuel wona la eswala yinela adulayo kuma filling station I just operate for free
siyabona phela mswati ukuthi uhlelo lolu lulakho ukusiza abanye abakumsebenzi wokulima ukhangelina ukufundisa uzulu ukuthile ngalomshini
right umshini lo uyasebenza ukhanya uyasebenza sibili ngikhangelele ukuthi abantu basizakale ngokusebenza komshini lo especially abantu abakumsebenzi ofana lawo nalo in all scales small large mid scales they can depend on e biomass waste that they generate and on ama plants and jabo invasive plant species ngiyakwazi ukuthi atholakala about everywhere in Zimbabwe so everyone can implement the technology le into farming not just into farming but into even ama industries like mining because kusegangeni lapho kulelantana kamara khona njalo kulezihlahla that are decomposing labo benze iproduction at $0 per kilowatt free of charge
hayi siyakuzwa mnumzana isikhathi sesedliwe ngumangoyi phosela amazwi akho okugcina
okay kubalaleli ngithi ikakhulukazi labo afisa ukusekela lo msebenzi ngixhumane ku 0782118041 for more information. Libe lesuku oluhle, ngiyabonga.
Hayi Zulukandaba, isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi, sekumele sigqibe uhlelo lwanamhlanje. Sithanda ukubonga uFortune Mswati ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Fortune, ngiyabonga. Lingakhohlwa iZulukandaba ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk The Connection, 8-9 PM, khonapha emsakazweni we-Studio 7. Olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Gobe. Bye-bye!
Siyabonga kakhulu Mike Gobe. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Wasenda kuphepha kumkhuhlane we-COVID-19 lemuli yakhe eZimbabwe uthi wakhathazeka okumangalisayo besanda kuthapha igciwane le-coronavirus. Kulungiselelwa ukufihlwa kwenkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, olivalelisayo ngoKip Dube.